Embikweni oqoqwa ngamapolisa eBotswana viki zonke ukhomba ukuthi inani lalabo abahlangana lesigebengu ngesikhathi bezama ukungena eBotswana emngekho emthethweni liyaliqonga. Kulabathathu abagcine begijimela ukuyabika emapoliseni eRamakhwebana ngemva kokuhlaselwa isikliwi besanda ukungena eBotswana ngokweqa ucingo. Amapolisa athi bathathelwe impahla efana lomakhala ekhukhwini kanye lemali phose inkulungwane zamadola. Kule nani elingaphezulu eleqa umngcele ongekho emthethweni ngenxa yobunzima bomthetho wokuhlala kumbe ukwethekelela eHaboroni. Lokhu sokudala ukuthi inengi lingene mkoto lifaka impilo yazo engozini. Omunye wesifazane ongafisanga ukwethwa ngegama ngoba yena amaphepha aqondile ohlala kwele Botswana uthi kulentsha yabafana ababhadalisa abantu ukungena eBotswana abazibiza ngokuthi ngamagumbagumba. Uthi abalancwadi zokuhambisa bayahlawuliswa ngitsho labo makhala ekhukhwini ecabangela ukuthi umhlambi lo ungabe uyiwo ophatheka kubambeni abantu inkunzi nxa bengela kubhadala.
Eborder sibhekana lokunzi nxa ungela malanga. Kulabafana abacrossisayo bacharger amaselfoni kumbe imali. Abafana labo kuthiwa ngamagumbagumba.
Uthi ukuquma ngeganga akusaqumi engqondweni zabo ikakhulu omama ngoba bengabhekana lokudlwengulwa.
Kulendlela ezikrosa ngeganga thina omama siyesaba ngoba kulabafana abakuthathela impahla zonke kumbe bakubhinye noma bakubulale.
Umnumzana Danisa Ndlovu uthi kuyesabisa kwenzakala emngceleni sokufanana lalokho okubhekane labeqa ungulukudela belubhekise kule South Africa kodwa bethola izigebengu zibalindele.
Sizwile indaba lezi ezobugebengu ezenzakala ezehlakalayo eBotswana lapho abantu nabaqhumayo beseqhuthango besizelizweni leBotswana. Sokuzokusesabisa ukuthi sihambe njani njoba singela amaphepha ukuthi siyeqe sibuye ekhaya kumbe size ngapha. Sizisaba ukuthi sizabanjwa inkunzi.
UNdlovu uthi akula muntu ongekho engozini ngoba ngumama noma ngubaba ngoba izidlova zikwazi ukuthi abantu abaningi abeqa umngcele bethwele imali kumbe impahla ethile.
Usehlakalo lesi sobugebengu kasihlasela abantu besifazane kuphela noma thina besisa kuyasihlakelela ngoba izigebengu lezi ziyakwazi ukuthi umuntu oyequthawa ngivila elizweni leZimbabwe yabe phethe imali, amafoni lokunye nje okuqakathekileyo. Bahle bethathe advantage sebetshontshele umuntu wonke akusakhathelekile ukuthi umuntu yini.
Noma nje iningi eleqa umngcele libhekane lengozi eziningi ezigoqela ukubotshwa, ukubanjwa inkunzi kanye lokuhlaselwa zinyamazana zasendle baqhubeka bethululeka kweluBotswana kanye leSouth Africa beqotshwa indlala ebhahileyo eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulungu leBotswana.